Lami ngibonge uthandono kaWande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhla ziku 23 Nkwenkwezi. Uxolo balaleli imthina yethu bingahambi kahle olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhla ziku 23 Nkwenkwezi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, izizalwane zeZimbabwe esihlala kwele South Africa sezidlela evalweni kulandela imbiko yokuthi kuza kuba lokutshengisela mhla ziku 1 Nhlangula ngenxa yabo kuza abakulelo lizwe okungekho emthethweni.
Nabe sibuyele emuva sesikhangela indlela okugqugquzelwe ngayo ukuthi abantu babuye kuleyo mhlangano. Kuyakuvezela ukuthi uhulumende kakhangelani abantu bomthethweni.
Ugatsha olubona ngezemfundo luthi luzaqalisa lamuhla ukuhlolisisa uhlelo lwezemfundo olwekhala lona olusolwa ngabaningi abathi abampofu bazehluleka ukuthola izifundo.
We will be demanding ukuthi uCyril Ramaphosa comes out and answer us in regards to indaba yokuthi ama foreigners la agcwele la eSouth Africa uzoyenzani ngawo, ngoba sesimthumele ama memorandums abo abamaningi.
Uhulumende wethesa osomabhizimusi icala lokukhweza intengo yokudla njengendlela yokumususa esihlalweni ngokhetho oluzayo.
Ngokubona kwami into ekhona yokuthi silama Zimbabwe dollars amaningi kakhulu asemkambeni laphana, njalo kulabantu abazama ukuthenga ama-US dollars.
Kuqhamuka impi yomvukela kwele Russia. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Izizalwane zeZimbabwe esihlala kwele South Africa sezidlela evalweni kulandela imbiko yokuthi kuza kuba lokutshengisela mhla ziku 1 Nhlangula ngenxa yabo kuza abakulelo lizwe okungekho emthethweni. Inhlanganiso ezimbalwa zibikwa kuyizo eziqoqe ukutshengisela lokhu okuphiwe igama lokuthi National Shutdown, okuze kwenzakala ePretoria lapho okukhangelelwe ukufola khona abantu besiyafikisa izikhalazo zabo kumongameli Cyril Ramaphosa. Okuningi asikuzweni kunthathela izindaba yethu uThuso Khumalo esethulela lolu daba ngokugcweleyo eseJohannesburg kwele South Africa.
Kulo umbiko obhodabhodayo emphakathini owethulwe i-Operation Dudula labanye bathi sebekhathele ngabantu bokuza abahlala kwele South Africa ngokungekho emthethweni. Bathi bazatshengisela emigwaqweni kunsukwana ezilandelayo besithi ele South Africa kumele lilalele abakufisayo. Umkhokheli wenhlanganiso elwela amalungelo abesifazane eZim Imbokodo, unkosazana Beatrice Mathutu, utokwethusayo ukuthi sebekubone kaningi ukutshengisela ofana nalokhu sekugcina sekuchaphakela ebantwini bonke ababuya kwamanye amazwe lalabo abaselizweni ngokusemthethweni.
Sicayisa ukuthi abantu bangasithathi kancane lesi sixwayiso. Siyazi ukuthi abantu bazathi hayi vele sihleli sixwayiswa njalo nje kuhlele ukuthiwa kasiphume sihambe, kudlalo nje kuthiwa kasiphume sihambe. Sithi abomama bengasithathi kancane lesi sixwayiso. Ababona ukuthi ngalelo langa umuntu uvikelekile lezingane, kungathi umuntu angaxwaya kakhulu izindawo ezingathi zilabantu abanesihlekanyana abayisiqhuku, umuntu ahambe ngokuqaphela lobe siye emsebenzini, abantu behambe beqaphele ekolo njengolwabo.
Isikhulume senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa umnumzana Bongani Mkhwananzi laye uthi bakhathazekile ngalesi sixwayiso.
Xa kuyukuthi bakubona kuyukuthi kunabantu abanganawo amaphepha abangene elizweni laseSouth Africa ngokungekho semthethweni, zikhona ingatsha zomthetho ezimelana nalokho. Kumele izikhalazo zabo baziqondise kulezo ngatsha zibe yizo ezikhangelana nalolu daba. Lokhu okuqondana nabantu ngqo bethi bona yibo abazokwenza bathi bavala nelizwe akuncedi muntu.
Inhlanganiso ezithi zizatshengisela phandle kwamahofisi kamongameli Cyril Ramaphosa zigoqela Operation Tutula, sisonke People's Forum, la mabanda ezombusazwe asanda kubunjwa. Bathi ele South Africa seligcwele ngakho kalisela ndawo yokugcina abantu abaselizweni ngokungekho emthethweni. Ubona ukoko walokhu kutshengisela njalo ebona ukuhanjiswa kwenhlelo zenhlanganiso yesisonke People's Forum, umnumzana Freeman Bengu uthi kusukela mhlaka 1 Nhlangula bazalubhekisa emaofisini kaRamaphosa e-Union Buildings befuna into yonke imekhwimilili elizweni kukhulunywe ngokuthi kwenziwane ngabantu bokuza abaselizweni ngokungekho emthethweni.
More than 35 organizations in South Africa, from grassroots, NPO, NGOs, political parties, we will be demanding ukuthi uCyril Ramaphosa comes out and answer us in regards to indaba yokuthi ama foreigners la agcwele la eSouth Africa uzoyenzani ngawo, ngoba sesimthumele ama memorandums abo abamaningi. Sizobe sihlezi lapho asisuki asiyindawo till uCyril Ramaphosa aphuma aze azosi-address, azositshela ukuthi uzoyenza njani indaba yama foreigners agcwele la eSouth Africa.
Ubhemu uthi ababuyele emuva ngokuthi wonke oselizweni ngongekho emthethweni akaphume aphele.
Sasisho ukuthi wonke ama-foreigners, sithi ama-foreigners are illegal e-South Africa, from Zimbabwe, from Nigeria, from Pakistani, from China, from India, from Europe, from America. Sifuna ukuthi wonke ahambe. Abantu abangayikhona emthethweni kwipabela e-South Africa sifuna ukuthi baphume baphayele la e-South Africa.
Sehlulekile ukukhuluma nesikhulumeli sikaRamaphosa obengaphenduli umakhalekhukhwini. Lobanje uhulumende ubengakaphawuli ngalo mlayezo. Ngesikhathi inhlanganiso Operation Tutula ihamba ixotsha abantu bokuza emsebenzini lesibhedlela, uMongameli Ramaphosa wathi akukho emthethweni lokhu, kodwa kufanele kubikelwe amapholisa kube yiwo athatha inyathelo nxa kukhona elizweni owephule umthetho. Lesi sixwayiso siza ngesikhathi izalwane zeZimbabwe eziphose zifike izinkulungwane ezingamakhulu amabili ezinamapemiti eZimbabwe exemption permits sezitshele ukuthi ziphume ziphele elizweni xa zingaphumelelanga ukuthola la olunye uhlobo lwamaphemithi. Usenjalo izalwane zeZimbabwe ikakhulu ezihlala elokishini leHammarskraal duze lePretoria zithi zikhathazekile ngemva kokuqhamuka komkhuhlane wekholera osubulele abantu abedlula ichumi kuleyo ndawo. Bathi balokhu besabela ukuthi lo mkhuhlane wangena edolobheni lePretoria ucine ususabalele ilizwe lonke. Melesulo 7 Johannesburg kwele South Africa, inguthuso Kumalo.
Ugatsha lukahulumende olubona ngezemfundo luthi luzaqalisa lamuhla ukuhlolisisa uhlelo lwezemfundo oluthiwa Competence Based Education for Social Economic Development olugoqela olwe Continuous Assessment and Learning Activities ikhala lona olusolwa ngabaningi abathi abampofu bazehluleka ukuthola izifundo ngoba bengafinyeleli amagagasi kumbe ubulembu bokusebenzisa imitshina edingakala kulo. Isikhulumeli se-Progressive Rural Teachers Union of Zimbabwe, umnumzana Themba Kuye Moyo, uthi sebemukele imibuzo yama-questionnaire okuqhuba lolu hlelo, kodwa okudanisayo yindlela eqoqwe ngayo limbuzo, okungabangela ukuthi imbono yabantu ingavezeki kuhle.
Uhlelo selisenziwa selingelo ukuhlaziya i-competence based curriculum eqale ngo-2015. Kwakuvele sikhulumini ukuthi ngemva kweminyaka eyi-7 kuzahlaziywa kubona ukuthi kuyini okuhamba kahle kuyini okudingakala ukuthi kwenziwe. Esingaparandezeliyo thina njene-approve embonakalabdala bami bakhonene nakho indlela uhlelo olufuna ukukhutshwa ngalo. Imibuzo ebuzwayo ivelele impendulo zabakazifunayo. Le mibuzo yabo ihleliwe ngendlela yokuthi abantu bemele bangenise okunye okungaphansi, ikakhulu njengendawo yena le ekhala kadala abakhuluma ngayo. Nekhiwa bathi ama-priority questions akula ndlela yokuthi imibuzo lamafuthi uhambelane lesimo kumbe lokufuna ukuzisiswa ngabantu. Iyakhangela indaba le ngitho indaba yekhadi e-continuous assessment learning activities eyindaba esegudini emalane hayi akunambuzo oyidinga
ungasinika umzekeliso ukuthi elingabe liyakusola njengenhlanganiso kuyini
thina njengenhlanganiso besikhangele ukuthi imbuzo ingaveli phezu imbuzo ivele ikakhulu ebantwini abahlangana layo i-competence based curriculum okungawabali ekulungiseni iqesheni iqesheni yabo lisibuni ukuthi kasana nabokuthi kubona thina njengabalani ukuthi labanye abaphathelane ngezemfundo hayi sikhondane nabonabo laba abafuna ukuthi uhlelo labo uhlelo lo singalihanyela yalo dani lokho abantu bevelele ukuthinga ngale ndlela alehla ngayo ngoba kuhanyelela ukuthi mina i-competence based curriculum le ibuya kusetshenziswe indizamatanga ama-indizamatanga i-commission report recommendation ezichazayo ukuthi awumelanga kokuye kuphela kuyikala oluphi solunyekayo kodwa kumele kubuye lamanye ama-resorti anjengemhlambe uhulumende indizamatanga commission report iyatho ukuthi uhulumende kaqale ikhwama okuthiwa i-education equalization fund lapho azakhanyela khona ama-resorti esinawo elizweni bese kuthiwa akuphume imali engaka ezayzama ukuyenza isikolo ukuthi zingayo kwenzela ukuthi i-competence based curriculum le nxa isenzakala ingazi ekadaleni njengalokho esikubonayo kumani pho isikhwama leso nxa abantu sikhuluma ngaso kuthiwa ilizwe kalinamresorti kodwa kese sikhanyela thina ukuthi ngendlela okuavuza ngayo kuze kuyevumbuluka sokulakani okuthiwa ngama-gold nasiya kuvumbuluka upresident owadlulayo umkhaba owakhuluma ngokuthi sokuqhatha i-15 billion kwase kuyisikhathi se-competence based curriculum khonaa ukuthi izimali zonezanazazizanete ukuthi i-competence based curriculum ingayani kakhulu ebadaleni
kubizwe abantu bonke okumele bebe khona ama-stakeholders njalo ukuphatheka kwawo ungasiza yini
na besibuyele emuva besikhangela indlela okugqugquzelwe ngayo ukuthi abantu babuye kulowo mhlangano kuyasivezela ukuthi uhulumende kakhangelanga ukuthi abantu bonke bebekhona ngoba ngayinto yabhethuna ukuthi abantu bonke bebekhona njengamndaliqala nga-2014 i-consultation kapo-2014 uhulumende wayijonile kwakulama-flyer kwakulama-poster imbiko emarejeni yayiphuma njalo nje imbiko kuma-TV yayiphuma njalo nje kodwa kakhethi kungumlando wababalisi ukuthi benze ama-flyer benze ama-poster yibo abayenza futhi bezinyemezelo esithi ngenye indlela mhlampe sikuvuka uhulumende lapho funa ukuthi bona ababitshana abazake bebe khona beyenze into okuthiwa i-rubber banding kuhlelo lakhe vele selilungisiseliqedile kuthiwa abantu abayigcwalisa izwise kumbintando yalowo ongumnikazi wohlelo kanti ngesindebelo kuthiwa enyathele udaba isimati abantu bengavelela afike lapha yibabayenzileyo khona lokudaba impumelo.
Hello ke ngumnumzana Themba kuye moyo isikhulumeli senhlanganiso yababalisi APTUZ obekhuluma ecingweni losithandekile emhlanga weStudio 7. Ekuqhubekeni kokukhwela ngesiqubu kwentengo yokudla lenye impahla ezitolo, uhulumende usethesa osomabhizimusi icala lokukhweza intengo mahlayana njengendlela yokumsusa esihlalweni ngokhetho oluzayo. Iziphathamandla zikahulumende ezibalisa isikhulumeli sikamongameli Mnangagwa, umnumzana George Saramba, bathi ukukhwezwa kwentengo lokhu kwenziwa ngabomu ukuze kusolwe uhulumende langesikhathi sikamnumzana Robert Mugabe esangumongameli lakho kwakuthiwo njalo. Sixoxe lengcwethi ecubungula izomnotho omnumzana Masimba Kutshera ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ngokubona kwami into ekhona yokuthi silama Zimbabwe dollars amaningi kakhulu asemkambeni laphana njalo kulabantu abazama ukuthenga ama-US dollars. So kubangela ukuthi kube le gap elikhulu kakhulu phakathi kwe-official rate ele-Reserve Bank kumbe esingathi yi-auction rate siqhathanisa le-black market. So abantu abaningi sebebalekela i-Zimbabwean dollar ukuthi abalathemba u-Zimbabwean dollar sebefuna ukuthi bathenge i-US dollar ukuze bagcine i-value emalini yabo.
Uhulumende uthi yena okungaba kubangela ukuthi umumo ube munje ukuthi bakhona abafuna ukuthi bawuwise umnotho ngabomu phambilini kokhetho. Uyavumelana lakho yini lokho?
Ngiyathi mina bengaba khona sibila abantu abenza abakwenzayo. Kodwa uhulumende kumele asinike phela i-evidence uze asitshengise ukuthi bakhona sibili abayenza into enjengaleyo. Ngokubona kwami ukuthi abantu abaselathemba kuzimdola abaselathemba khathesi kumbe ngathi akabalathemba kuma-gold coins. So into ezinjengalezo zibanga ukuthi idola leZimbabwe liqhubeka lisehla ngesiqubo esikhulu kakhulu. Nxa bakhona sibili abantu abafuna ukuthi bawisele i-economy yethu phansi, kumele sibabone uhulumende asithengise sibili ukuthi yikho osekwenzakalayo khathesi. Njalo okunye okumele sikubone ukuthi kumele kube nezijeziso. Nxa bekhona sibili kumele bajeziswe ukuze into ezinjengalezo zingaqhubeki zisenzakala.
Ngokubona kwakho kuyini okumele kwenziwe ngohulumende ukuze kuvuselelwe umnotho?
Ngiyathi mina bengaba khona sibili abantu abenza abakwenzayo. Kodwa uhulumende kumele asinike phela i-evidence uze asitshengise ukuthi bakhona sibili abayenza into enjengaleyo. Ngokubona kwami ukuthi abantu abaselathemba kuzimdola abaselathemba khathesi kumbe ngathi akabalathemba kuma-gold coins. So into ezinjengalezo zibanga ukuthi idola leZimbabwe liqhubeka lisehla ngesiqubo esikhulu kakhulu. Nxa bakhona sibili abantu abafuna ukuthi bawisele i-economy yethu phansi, kumele sibabone uhulumende asitshengise sibili ukuthi yikho osekwenzakalayo khathesi. Njalo okunye okumele sikubone ukuthi kumele kube nezijeziso. Nxa bekhona sibili kumele bajeziswe ukuze into ezinjengalezo zingaqhubeki zisenzakala.
Umnumzana Masimba Kutshera yingcwethi yecubungula ezomnotho. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba lobulembu eleNew Zimbabwe.com lilodaba lokuthi umsakazo we-SABC uze wethula umfanekiso we-documentary embali kamnumzana Nelson Chamisa, umkhokheli webandla le-CCC, owawuvinjiwe nguhulumende ukuthi utshengiswe abantu eZimbabwe. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa umatasa kwele Egypt lapho alimhlangano labo somabhizimusi kunye lomongameli walelo lizwe umnumzana Abdel Fattah al-Sisi. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Nani studio 7 liyaphila abasakazi mine ngikhulumayo ngeke ngizithi igama ngibe ngicela ukubuza ukuthi khona kwenziwa yini ukuthi izano ngaso sonke isikhathi labo Mnangagwa into abayikhulumayo yonke ingamanga lapha abahamba bekhuluma khona bazama ukuletha ihistory yamanga yonke. Sike samuzwa futhi ngale efela buthi ngale kugcotshwa ubaba induna uMaduna esekhuluma amayamanga futhi Mnangagwa khona ngale, angazi ukuthi abantu bezano babanjani. Okunye futhi engithanda ukubuza bantu bemthwakazi, nazelelani abantu bezano ngoba abantu bezano sebefuna ukwenza ingathi umthwakazi ngabantu abakhulumisa indebele kuphela. Sebefuna ukwenza ingathi umthwakazi asuye akukhulunywa ngabantu basemathebheleland ngoba umthwakazi ngicabanga ukuthi likhuluma ngabantu basemathebheleland bonke kusukela eBedbridge kuze kuyofika eDinga kodwa bakhona abanye abantu bezano khona lapho asebatshela abantu ukuthi khona hayi umthwakazi ngabantu abakhulumisa iNdebele kuphela line likhulumisa iTonga lingabi ingxenye yomthwakazi ngoba umthwakazi ngabantu abakhulumisa iNdebele line likhulumisa iSuthu ngapha endaweni zaseGwanda lingabi ingxenye ngomthwakazi into ekufunyana abantu abakhulumisa iNdebele sebeqalile futhi abantu bezano ukudivida abantu ngoba vele izano yasungulelwa ukudivida abantu libananzelele
Seven, Salibonani, Injani, I see Pila, Nigerian, Wonka Kunamapo, I see Napa Pila, I went to where it is as Bong and Dabat is the ABC Pazona, Zinandiga Kulu, Indaba isn't Indaba Isotu, Zindaba Putti, it is Tandaro, Tandam Pelam, why Nikiam Powell and Yantalo to about Kanda Utram, Kanda Utram, and what do I? Why do you say that Zimbabwe is going to be a good one?
Studio 7 okhulumayo ngusikhali Ndebele wesigaba sakomasendo ePlumtree ngikhuluma ngeSouth Africa ngithi balandeli Studio 7 nabalaleli ngoba fele kusazala sizalele ekuhluphekeni singakazi sibe ngabasebenzi abatheni singakazi sidle imali yaselizweni lethu ngoba sakhula kwabanzima sahluleka nokuqeda izikolo safohla elizweni saphila kwamanye amazwe kungekho kubalulekileyo kithi ngendaba yokusebenza sibe siku-holiday nje sithithibele kungalalutho olutheni kuthina kodwa indaba ezibuhlungu esizizwayo is about ukuhlukunyezwa kwezisebenzi ezisekhaya elizweni lethu leZimbabwe sihlukunyezwa ngamaChina abantu ababuya ngaphandle loba belolwazi lomsebenzi lemichina yokusebenza kodwa kuzisa kakhulu ubuhlungu ukuthi utholakale usuhlukunyezwa uselizweni lakini abantu abangeke bakuholela imali etheni kodwa bona abazokwazi ukuthi bakhiphe leyo bathathe yona le mali abayisebenzelayo bayokuphilisa imuli zabo ngaphandle bezenelise futhi ngokunjalo kodwa okubuhlungu kuthina sithi uhulumende wethu osiphetheyo aye akunanzelele lokho ukuthi akumelanga sihlukumezwe futhi siselizweni lethu sivele sizihluphekela siyazi ukuthi amakhampani amaningi angenayo elizweni njengoba lelizwe lingalamali bazoziphandela bona thina esikutholayo sithole emsileni imali engenelisi ngisho lokuwondla imdeni yethu kuyindaba ezibuhlungu kakhulu ukuthi uzwe abantu abaselizweni bekhala ngokuthi sebetshaywa ekubeni kuthiwa ilizwe lathola inkululeko so kusizwisa kakhulu ubuhlungu ukuthi inkululeko yakhona iyakingakuphi lapho njengoba sesiqala futhi ukuhlukumezwa ngokungena kwabo bengamaChina sasikuthokozela sithi maybe kuzaba lolunye isizo kathi kwizinyembezi futhi kuthini ngiyabonga ngeke ngibe mningi kakhulu ngoba singakhuluma ilanga lize liyophuma ngokuthi sihlala sikhala inyembezi about ilizwe lethu esilifunayo esilesifiso sokuthi siyephila kulona ngelichiya lapho bathandekayo okhulumayo ngezikhali njalo ozalwa nguVivian Ngwenya lo Ndolilo Ndebele esigabeni sakwaMasendo ngiyabonga
ngitshonile emsakazweni ngingumbaba uMpofu obuya la enkai lo mbono angazi mhlawumbe ngathi ngumbono kumbe ngithi ngumbuzo ukuthi kungani ngathi siNdebele sibulawa kabuhlungu kanje uthola ukuthi abasakazi bakhuluma amanye amagama ayisiNdebele bakhuluma ngenye indlela ona kutingalandzelela ukuyalandelela igama lakho nibona ukuthi hayi leli liqoshweme lelalisile igama lakho asiyindlela elikhulunywa ngakhona. Angazi mhlawumbe ukuthi sihlangana lezinye iy'ndimi sihlangane sigcine sokukhulunywa ulimi olungazwakaliyo olungaqondile kahle. Yebo siyazi ukuthi ngeke usikhulume kahle sonke sibe ngesipheleleyo ungazange udobhwe olunye ulimi uhlanganise. Kodwa-ke isiNdebele sibulawa kakhulu okwedlula zonke iy'ndimi. Okunjengokuthi umuntu athi khona ma ekhuluma ngendlondlo uzothi idlodlo, hhayi yindlondlo loba athi ipipi ethi pimpi, hhayi bakithi asikhulumeni isiNdebele njengoba sinjalo. Uma umuntu engasazi isiNdebele angazi kumbe ngumbono wami kumbe mina yimi esengikhuluma izinto ezingayisizi. Kodwa-ke isiNdebele sifanele ukuthi sikhulume njengesiNdebele, njengokuthi isishona laso sikhulume njengesishona, ma kuyisitonga sikhulume njengesitonga ukuthi sikhuluma njani, isikhalanga sikhulume njengesikhalanga. Ukuhlonipha indimi ukuthi indimi zonke zihlonitshwe njengoba zinjalo, ngoba abanikazi bazo bengabantu abaphilayo emhlabeni abalilungelo lokuphila emhlabeni njengoba uNkulunkulu wasidala ngokulingana sifana sonke emhlabeni. Angazi mhlawumbe ma kuyukuthi kukhona engiyabe ngikukhulume kwaba ngokungalunganga seuxolo-ke, kodwa ngombono wami yona lo ukuthi isiNdebele kasikhulume amagama amaningi akhulunywa lapha ku-Studio 7 akhulunywa ngabantu abafunda izindaba zesiNdebele abakhulunywa isiNdebele. Uyathola ukuthi akhona amagama abawasebenzisa ngendlela engaqondanga. Angazi ukuthi mhlawumbe kuyabe kuyukuthi sivele sesikhulunywa njalo isiNdebele.
Siyabonga abalaleli bethu. Lawo ke bekungamazwi enu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, sokuqhamuke impi yomvukela kwele Russia, amabutho azithi Freedom of Russia Legion bahluthuna amadolobho amabili awesigaba seBelgorod esingqelelane le-Ukraine ngemva kokulwisana lamasosha lamapholisa ahluliweyo abaleka. Uhulumende wele-Ukraine ulandule imbiko yokuthi nguye okhokhela umvukela lo. Ukuze sizwe okunengi sihlaziye lolu daba lomnumzana Raphael Mthombeni ohlaziya ezombusazwe.
Nga kuyikuthi liqiniso lokho kuyabe kusitsho ukuthi yes, mina mbona ngathi sebediniwe. Ngoba angithi uyabona ukuthi nxa impilo iqala laphana ye-Ukraine kwakungathi uPutin uzahambisa impilo masinya masinya nje, abantu bathi yanga yanga bayephekela abantwana. Kodwa ke sekuthethe phose umnyaka sowuhambile sibili amasotsha sediniwe, njalo mbona ngathi baya abangeke bavume kodwa bayachaywa laba abe Russia, ngoba izikhali lezi ezinye abazisebenzisa kathesi zeMelika ziyadlula laphana ziyechaya ngemuva kwalapha amasosha la akhona. Okunjengokuthi angithi command center iyabe ngemuva bona bephambili. Kungenzakala khonoko sebeswela ukuthi bathole ama-supplies lezinto zonke phambili ngale. So-ke ke khonoko kungenza ukuthi benze ukuthi sebediniwe sebevukela umbuso lo okaPutin. Ngibona ngathi kungaba njalo. Khona sibile eqinisweni impi yakhona kayisaqedakala ukuthi iyeze njani. Nxa ngingahle ngiphendula umbuzo wakho wesibili, ye kuliqiniso sibili ukuthi amabutho la awe-Russia asethwele nzima, kawasabona ukuthi enze njani ngaphandle kokuthi benze khonoko ukuba ngumvukela. Kodwa kukaze kuzwakale impi lokhu yaba khona ama-Russians bayelaba nabantu abangavunyelwayo ukuthi babenze umvukela against the government, ngoba umbuso wakhona yiwona lo oqinileyo, the authoritarian kind of rule eyenza ukuthi abantu bahlale bencindezelwe kuphela. Yikho ke engingakwaziyo ukuthi uza kwenza njani yena uPutin khonapho ukuthi aqondise kumbe abuyisele lamasosha endaweni yawo.
Lo ke ngumnumzana Raphael Mthombeni ohlaziya ezombusazwe ekhuluma ke ecingweni eseTexas ngapha kwele Melika. Singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa sezidlela evalweni kulandela imbiko yokuthi kuza kuba lokutshengisela mhla ziku 1 Nhlangula phezu kwaba ubokuza abakulelo lizwe okungekho emthethweni. Ugatsha olubona ngezemfundo luthi luzaqala lamuhla ukuhlolisisa uhlelo lwezemfundo olwekhala lona olusolwa ngabaningi abathi abampofu bazehluleka ukuthola izifundo. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Olivalelisayo ngu-Chris Gande ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.